Sika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kuMpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso eyenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela zikamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha.
Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi, yizinto upresident Nelson Chamisa alokhu ebhizi ekhuluma ngazo ukuthi hayi bo kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe lethe ukuthula nengqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho.
Ibandla le-MDC liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela olwaqhamuka mhla ka 1 kuNcwabakazi lisola impumela yekhomishini kaMohlante. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association lamhlanje bafole besiya ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela enhlolisiso yenziwa ikhomishini yabekwa kudingisisa imbangela yezehlakalo zodlakela lukamhla ka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha abaningi balimala ngemva kokudutshulwa ngamasotsha. UMavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula le report emahofisini akhe eMunumutapa building lamhla, Mnangagwa uveze ukuba leyo commission eyayikhokhelwa ngowake waba ngumkhokheli wakule South Africa uMnumzana Halima Mhlante yathola ukuba ukungenela kwabakubutho ngalolu suku ukuqeda udlakela olwaseluqhamukile kwakulungile, njengoba likhomishini sithi impilo zabantu kanye lempahla kaZulu kwakusengozini yokubhidlizwa yilabo ababetshengisela. Kodwa uMnumzana Mnangagwa uthi lolu gwalo lwekhomishini lukubeke sobala ukuba sasingekho isidingo sokudutshulwa kukaZulu mahlayana ngamasotsha.
While the deployment was lawful, the operational framework in terms of Section 57, Subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police. 4. Whether the degree of force used was proportionate to the ensuing threat to public safety, law and order. A. Given that property and lives were under threat at various locations, and in light of the inability of the police to disperse the protesters, the firing by the army and the police of warning shots in the air in pursuit of their stated mission, which was to clear the CBD of violent protesters, was proportionate. B. However, the use of live ammunition directed at people, especially when they were fleeing, was clearly unjustified and disproportionate. C. The use of shamboks, baton sticks, and rifle butts to assault members of the public indiscriminately was also disproportionate.
Lolu gwalo luveze obala ukuba inkokheli ebandleni le-MDC Alliance yiyo eyabangela ukuba lube khona lolu dlakela ngalolu suku, njengoba kwakusobala ukuba yayingeke yamukela impumela yokhetho eyayizabeka umkhokheli wayo uMnumzana Nelson Chamisa ukuba enqotshiwe. UMnumzana Mnangagwa uqhubekele phambili esithi lolu gwalo luveze obala ukuba bonke abalahlekelwa imiphefumulo ngalolu suku kuze kube lalolu dlakela kwabangelwa ngabakubutho.
The Commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least 6 persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8. It is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9.
Kusenjalo li commission ikutaza ukuba bahlawulwe bonke abalahlekelwa izihlobo njalo lamapolisa aphange enze uphenyo lokudingisisa ukuba ngobani ababangela ukufa lokulimala kwabantu ngalolu suku okubalisa ukusebenzisa ubufakazi baba kubutho abathathwa imifanekiso lamavideo bedubula beqondise imibhobho yabo kulabo ababetshengisela. Le report yethulwe lamhla ikhuthaza njalo ukuthi abedale lephalamende kumele bathathe amanyathelo uguqula umthetho ukwenzela ukuba abenhlanganiso ebonayo ngezokuqhushwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ZEC ibekelwe isikhathi esibethiweyo sokubana yethule impumela yokhetho lukamongameli. Ikhuthaza njalo ukuba uhulumende ahlawulele bonke abalahlekelwa yizihlobo njalo asize imuli eziseleyo okubalisa ukusa ingane zabalahlekelwa imiphefumulo ezikusibanga sokuba sesikolo ezikolo. Ikhomishini ebikhokhelwa ngumnumzana Mohlathe ikhuthaza njalo ukuba iguqulwe njalo imithetho elawula phezu kokusa ababubutho ezitaladeni lapho kuqhamuke udlakela ngesikhathi esebenzisana lamapholisa ukwenzela ukuthi kungaze kwathatha isikhathi eside ukuthatha amanyathelo nxa sekudingakala ukuba baphume. Njalo ikhuthaze ukuba lapho amapholisa lababubutho nxa bethe baphuma bangena esitaladeni ukuyaqeda udlakela badinge indlela zokusebenza ezinqabela ulahlekelwa yimpilo kwabantu ngesikhathi betshengisela. Lolu gwalo lwale report lusole njalo abamankampani athapha izindaba ukuba ebeloba ngendlela engalunganga. Akahulumende ukuba ayeloba ethatha uhlangothi lukahulumende ngesikhathi sokhetho kuthi lawo asebenza ezimele wona ayebhala ngendlela yokuthatha uhlangothi lwabebandla eliphikisayo le-MDC. Kusenjalo umnankagwa uthi usezayihlolisisa li-report yena lohulumende bese bebona ukuba kuthathwe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lo-Dr. Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, yena oqale ngokumbuza ukuthi uthini ngale impumela.
Lanxa i-commission leyi ibilabantu bezanu abanengi, ilabantu bazonda i-MDC abanengi, kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela yokuthi wabona ukuthi basuke bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho, abantu babulawa kumbe ngamapholisa, njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga, bathi lamapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe. Ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi yizinto u-President Nelson Chamisa alokhu ebhizi ekhuluma ngazo ukuthi kakube lokukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula lenqubekela phambili, kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi fanele constitution, saqinisa inhlangothi ezizimeleleyo zothe ezifana labo Human Rights Commission, labo Electoral Commission, njalo njalo, zenezo izinto ezikuhlelo luka-President Nelson Chamisa. Ukhanye ngani basuke balubala kahle uhlelo luka-President.
Bathi njalo amapholisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo, ngendlela eqondileyo, njalo engathathi hlangothi. Lithini ngalokho?
awuboni ke yilento ekade ivele ikhakhalelwa ngabizizane za kwele Zimbabwe ukuthi hayi amapolisa kenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo ehloniphekayo njalo lenza ukuthi bale lokhu bethenjwe nguZulu wathi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngama political party athize kumbe ngabantu abathize ngibona ngani khona okuyinto ebuyayo kakhulu kodwa singakhohlwa ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambitini ngokuzama ukuthathela uZulu weZimbabwe ilungelo ilungelo lokujengisela elilo eliphuma kuconstitution.
Lo Dr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sixoxe njalo lelunga lezana uPF umnumzana Joseph Chuma.
Nxa ngiyikhangele impumela yekhomishini embona ngani amadivelaka labomama bazamile ukwenza umsebenzi wabo ngendlela okade kumele bewenze ngawo ngoba abakhangele inhlandla zonke abazange bekhangele inhlandla yinye siyababona lapha bechopheza okunye okwenze ngamapholisa lamabutho ngapha futhi bechopheza okunye okwenze ngayinkokeli eziphikisayo ezamabandla aphikisayo ezakhuluma izinto ezadala ukuthi kuqine kuthiwa nakhonokho so ngibona ngantha ingasho ukulandelisisa konke abangabe bekufezi lapha bakukhuluma ingashisa esigabeni esinye esingayenzi ukubana mhlawumbe elakusasa sikwanise ubamba umumo onjengalo owasehlelayo ngemva kokhethelelo olukadina ibenti.
Ngiyazi baba uChuma kawisiso sikhulumeli sebandla lezanu PF kodwa ngokubona kwakho ubona ibandla lakho lizamukela yini izixwayiso lezi ngokugcwele?
Well ukuthe kahle kubana mina ngisho sikhulumeli sezanu PF kodwa into engiyaziyo ukuthi izanu PF libandla elibalulekileyo njalo elinokuzithiba lokulandela komthetho. Ikomishini le ifake ngumongameli wethu isiyenzile umsebenzi wayo sokuyethuliwe phambi kwethu. Into yokuqala umele sihlale siyazile kuba into yenzile eyenzekileyo ayenzanga izanu PF njengalibandla lethu yinto eyenzakala phakathi kwabantu abaphikisayo lohulumende emelelwe ngamapholisa wasongenela amabutho ngemva kokuthi amapholisa ayeseyehluleka ukubamba umumo ngenxa kudaba lutshwane wagcina kungena abesilungu. Thina abezanu PF lathi besingabadlali enkundleni khonapho besingama-players ngakho-ke okukhulunywa ngoref kumbe ukhomishina waworef sikulalela lathi njengoba abanye abaphikisa labo kumele bekulalele kunjalo bese sithatha from there siqhuba sisiya phambili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Untungameli Nkomo uphinde waxoxa lengcothi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana.
Abantu abaningi baba abayizayibona imiphumela yalolutswa ningo lophenyo bazajabula mhlawumbe ngama-recommendations nemicijo emibili emithathu efakiweyo ukuthi kucompensate abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwe-background ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenzweni kodwa izigangi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni beyingama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayidlukule abantu amagama abo baqanjwa kabambiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywanga ukuthi kwenziweni ngabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zali komishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela kakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela ukulwa lo dlame ngempela lokugukhula umumo welizwe ngempela sokungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe lokumivikela amacala abangani bakhe asebenza labo ngulwane umuntu esingathi ngesilungu udefensive akazange achara izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le kungaba yisimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale khomishini ngakho abantu bezimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele izigange ezinye zathumela amasosha ngoba amasosha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathanga isikhanya kube yizo ezimiswa phansi komthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezelilayo ukuthi abantu bagigile behle kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya
Umnumzana Denise Lomacaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni lontungameli inkomo weStudio 7. Luyan? Uyalandela ke uhlelo lwe-Live Talk lile ntungameli inkomo with the connection. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Japan selethule uhlelo lwalo lweminyaka emihlanu elandelayo lweziqondiso zomvikelo walelo lizwe ezokuqinisa ukuzivikela kwalo ekuhlaselweni ngomakhelwana abafana leChina leNorth Korea. Lanxa abantu bakwale Poland betshengisele besola inyathelo likamongameli Andrzej Duda lokwehlisa iminyaka kumele omahluli womthethwandaba waphezulu elizweni okumele achiye umsebenzi izolo. Usayine ugwalo lokwethulwa kwalowo mthetho edalele ephalamende ukuze omahluli baye ekuphumuleni masinya kulakuqala. Amanye amalunga enhlanganiso yabalwa ngumpi yenkululeko iningi labo bangabe committee yabona ngihlala kahle yamalunga aweZimbabwe National Liberation War Veterans Association AO Welfare Team. Namhlanje bafole besiyayo ofisini kamongameli Emerson Mnangagwa ukuya kusa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelelwa iholo lempentsheni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Abalwa impi yenkululeko abangaba ngamashumi amabili namhlanje batshengisele ngokufola besuka e-Africa Unitske belindwe ngamapholisa beqonde emahofisini kamongameli Emerson Mnangagwa befuna ukuyanikezwa ugwalo lwezikhalazo zabo ezigoqela ukwengezelwa inhlawulo zamampentsheni lokuthi zigcwaliswe izithembiso ezenziwa ngesikhathi sokukhankasela ukhetho lwalonyaka. Okwamanje abalwa impi yenkululeko waphiwa impentsheni yamadola edlula kancane $234 ngenyanga. Ngakho-ke bathi bafuna ukuhlawulwa inkulungwane ezimbili zamadola ngenyanga abayithenjiswa mhlaka-1997. Ngakho kumele ihlawulwe kusukela ngalowo mnyaka. Okutshengisela lokhu kuveza sobala ukuthi kulokufufuthela phakathi kwenhlanganiso yabala impi yenkululeko njengoba kade bekhona namhlanje bosole kakhulu unobhala wenhlanganiso ye-Zimbabwe National Liberation War Veterans Association njalo engumsekeli kamphathintaba obona ngendaba zabali bempi yenkululeko umnumzana Victor Matema Danda besithi uyehluleka ukumela izifiso zabo kuhulumende. I-Studio 7 kayisenelisanga ukuzwa umbono kaMatema Danda ngalolu daba kanye nesikhulumeli senhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDR iphawule ugwalo olulesihluko esithi Perceptions on Corruption and Service Delivery in the Mnangagwa Dispensation lapho abaveze ukuba udubo lwenkohlakalo lokhe lubhahile elizweni njalo aluqedwanga ngokususa kwaye ngumongameli uRobert Mugabe embusweni ekhuluma ekusunguleni kwalolu daba umkhokheli wenhlanganiso le uMnumzana Pat Sairwanya uveze ukuba inhlanganiso zikahulumende ezifana nolwamapholisa kaziqinisi umsebenzi wokulwisa nalo dubo lwenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Iningi lithi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uzaba ngcono, njalo lo hulumende enelise ukufeza izikhalazo zababalisi kanye labodokotela abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo kanye lokulithola ngemali yedola leMelika. Lokho kwenzakala inhlanganiso yezemstats isanda ukwethula umbiko otshengisa ukuthi umnotho welizwe wehle ngesilinganiso sokwedlula kancane ichumi ekhulwini, i-10.16% kunyanga ezilichumi lambili ezedluleyo. Ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kuchera uchasisa ngalokho.
Kutshengisa ukuthi kule nkinga kumnotho wethu. Okwenze ukuthi inflation ibe khona ukukhwela kwentengo kumbe kwempahla esetshenziswa ngabantu on a daily basis. So into ezinjengama-basics, usakhumbula ukuthi isinkwa sesi-$0.45, amafutha we-cooking oil aseku-$7 nxa ungamathola, kodwa emsika wensitha aku-$10. So into ezinjengalezo yizo ezikhwezi inflation, ukukhwela kwentengo ngendlela le yokuthi abantu sebesebenzisa imali eziningi ukuthi bazuze abangafuna ukuthi bakusebenzise langa ngelanga.
Iningi eligoqela uMnumzana Neva Nyahunzwi owenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lithi akusomlando walo ukuthi uhulumende uyithatha ngaphi imali, yena kufanele ethule inhlelo eziza kwenza impilo ibe ngcono.
Kufuna thina ukuthi kona nxa bengafuni ukuthi kona sehole ngama-US, kumele izinto zonke lezi ezibiza ama-US dollars kathesi siyahamba kuma-private doctors bayafuna ama-US dollars. And uMinister of Finance ngokwakhe uMthuli Ncube uthe yena singa-import izimota kumbe singathenga ezinye izinto outside nxa sesidikeya laphana kumele sisebenzise either ama-rands lama-US. Thina sithe siyathola ngapi thina lokho sihola ama-RDGs? Kesi ama-teachers banikwe kuthiwa kona yi-bonus, but ikithi leyi kayiso bonus. Yindaba sebekhiphile i-housing le-transport allowance. Mina lapha emathebeleni nothi beyile more than 21 ama-teachers abangazuzanga i-bonus, and i-reason yokuthi kona yindaba engazuzanga i-bonus asiyitholanga. And laba abayizuzileyo i-bonus leyi ayikwananga, bakhiphile i-housing le-transport allowance iyafunakala. Kola manani mandaliseli vele kuningi. U-Secretary General u-Raymond Majori wanika u-president incwadi elama ilesikhalazo ezababalisi.
UMnumzana Kuchera uthi akuthembisi ukuthi umnotho welizwe uza kuba ngcono kunsuku ezilandelayo.
Awukhanye ukuthi izabuyela emuva, ngibona njengani izaqonga ngoba is a result of ukungasebenzi kwe-economy yethu. So khathesi uyabona ukuthi silama queues amaningi awe-fuel, inflation sayibona iqonga ngoba abantu bayazekhweza intengo. Nxa amafutha ezimota engakhwela intengo yawo, uyabona ukuthi itleza esingathi yi-ripple effect, into zonke ziyalandela ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota. So angiboni ukuthi khathesi for the next 2 or 3 months kuzalunga. Ngibona njengani inflation izaqhubeka ikhwela until sesibonile ukuthi into ezinjenge-fuel sezikhona.
Lanxa uhulumende esithi ulamacebo okuvuselela umnotho welizwe agoqela olwe-Transitional Stabilization Program, iningi lithi kusobala ukuthi awancedi ngoba ilizwe lingelamafekithali njalo lingazikhandeli impahla ezingaletha imali yakwamanye amazwe kanye lemisebenzi elizweni.
Okay. Beli kwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra bakhuthaza abachayeli ukuthi basebenzise ubulembo be-internet ukuthola incwadi zokuchaphisa imota emngceleni ama-temporary import permits ngesikhathi iningi lilungisela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo eseCaprown kweleBotswana.
Iningi labachayeli beZimbabwe baseBotswana bamukele ngenjabulo inyathela lohlangothi lweZimra lokuthi utholakale kalula ebulenjini incwadi zokuchaphisa imota abazisebenzisa ngesikhathi beseZimbabwe ngekhefu ezama temporary import permit ama TIPs. Inyathela leli lethule ukuqaleni kwawonalo umnyaka kodwa iningi belokhu lingakwazi kumbe kulehlakana elithola ama TIPs ngalendlela. Ngesikhathi iningi lilungiselela ukuphuma lishiya ekhaya ngekhefu lekhisimusi, iZimra yethule umbiko ikhuthaza abachayeli ukuthi bafune ama-TIPs kalula ebulenjini be-internet. Abachayeli abathola ama-TIPs ebulenjini bathatha isikhathi esifitshane emngceleni uma bengena elizweni ngoba bengasela sidingo sokuloba kakutsha emaphepheni. Umnumzana Andrew Ndlovu osebenza eHebron uthi inyathela leZimra liyancomeka ngoba kuzehlisa ukuminyana kakhulu ngamakhefu afana lawe ikhisimusi.
Siyabonga kakhulu ukuhlelo olwenziwe yiZimra olokwenza electronic lokhu esingathi ukuthenga ama TIPs endleleni ungakafiki unqabela ukuma isikhathi eside emngceleni lapho ukuthi ngesikhathi sekhefu kusuke kube nzima kakhulu ngoba kuba nemizila emide abantu abaya bethenga la makhefu. Ngase sivunyelwa ukuthenga electronically kuyasisiza kakhulu ngoba
unkosikazi Ellen Dube uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu ngoba abachayeli beqeda isikhathi eside bezama ukuthola incwadi zama TIPs.
Siyathaba kakhulu ngalokho sokwenziwe yiZimra ukuthi sikwanise ukuthi siclear izimota singakafika eborder. Ama TIPs siwaclear online. Kuyasisiza ngoba ama drivers sami isikhathi eside.
Noma nje ukusebenzisa ubulembu kuncenywa linengi. Umnumzana Khumbulani Nkomo yena uthi udubo olungaba khona ukuthi imitshina yeZimra yenza kube lula ukuthola lezi ncwadi ihlale isebenza.
Kokwenziwe yiZimra ukuthi abantu bekhokhele imithelo yokungena kwezimota ama-TIP ngalindlela kuyinto enhle njalo yiyo indlela yokuya phambili. Siyananzela ukuthi kathi esisikhathi se-advancement in technology into eziningi vele sokufanele zenziwe ngemtshina hayi khona ukuthi abantu bebesiyalayina amanywadi kuyahlupha. Lokhu kuzanceda kakhulu abezimoda ukwenzela ukuthi bephange ukuklia. Okuqakathekileyo ukuthi iZimra ibone ukuthi i-system ihlala isebenza. Kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi i-network lento ezinjalo kungasebenzi kahle kube sokusiba yi-inconvenience ebantwini.
Abachayeli bavame ukuphuziswa ukufolela incwadi zama-TIPs ikakhulu emngcoleni emibili ehlala isiphithiphithi eBay Bridge kanye le-Plumtree. Sokuqalile ukuphithizela ikakhulu eBay Bridge abavela eGoli besiya ekhaya abaziwa kakhulu ngothi izinjiva sebeqale ukungena elizweni ngobunengi. EPlumtree bekungakaphithizeli kangako ekuqaleni kweviki kodwa iningi likhangelela ukuchayisa emsebenzini ensukwini ezilandelayo lalo lilubhekise ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethule ngokusemthethweni impumela yenhlolisiso eyenziwa yikhomishini eyabekwa ukudingisisa imbangela yezahlakalo zodlakela zikamhlaka 1 kuNcwabakazi ezabulalisa abantu abayisithupha. Ibandla eliphikisayo leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa liyalandelwa ukuthi yilo elabangela udlakela lolo. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ifolile lamhla isiya ehofisini kaMnangagwa. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.